ininginisifundinyati ngilahlekelwe ngumntana wami athi nabinisa wagcina ukubonakala mhlaka 5 June elo David Nkala. U-David nguye owamlanda endlini lapho abehlala khona e-Greencroft e-Harare. Basuka banatha ebar ese-home ground. Sebesehlukana u-David uthi wacabanga ukuthi wathi maya ubuyele endlini. Labasendlini labo balala becabanga ukuthi uhambele u-David njengoba nguye owayemlandile.
Ngokubonakala kwakhe ungamchaza uthini?
Wathi maya kakhomfitshane kakhomuti. Uphakathi laphakathi ulenwele ezimfitshane endeze ezimfitshane ugqoke i-track bottom emnyama le-t-shirt emnyama le-hoodie e-grey le-masnikers amnyama leminyaka engu-38.
Abangaba mhlawumbe bembonile kumbe belolwazi bangalichuma njani?
Abangabe belolwazi kumbe bamboni sicela bafonele kunombolo ezithi 0772-861-834 kumbe 0774-863-565 kumbe 0772-214-369.